Ngelanga lekhisimu sozulu emhlabeni jikelele uvame ukumanyana lemuli izihlobo kanye labangane lapho kudliwa khona izibiliboco unathe utshwala lamanamnede kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukaJesu kodwa lonake iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi kuza kuba nzima ukwenza lokhu ngoba umangoyezela leziko iningi likhala kakhulu ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe lokumiswa kwenhlelo zezakhamizi eziletha imali kuthi umnumzana Tobias Banda wefumugwe ku-Ward 17 eGwanda South.
Bekukalutshwane ukuthi abantu bathole indlela zokusebenza, bathole indlela zokuthola isitafu ngoba ukuhamba bekunzima, ikakhulu abantu bebehlele emakhaya, ikakhulu njengoba sibheke kakhulu emakhaya lapha. La kumabhizinisi bekunzima ngoba izinto bezitholakala kanzima ngoba abantu bebengahambi ngokuqondileyo, bebengazi futhi nemashophu kumabhizinisi ukuthi bathole izinto zabo ngokuqondileyo ukuthi bathole ukudla.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Mavis Moyo, isakhamuzi seNsinde eGwanda North, othi igciwane le-coronavirus liphazamise iinhlelo zabo.
Corona le isiphambanisile entweni eziningi enhlelweni zethu ebesizihlelile, kodwa esingeke sitsho lutho futhi ngoba zinhlelo ezidalwa nguNkulunkulu, ngoba yizinto ezavezwa ngumlimi ukuthi ngensuku zokugcina kuzabe kule mikhuhlane eminingi ethiyeneyo. Bengifisa ukuthi ngabe ngomnyaka ozayo izimo zama-churches onke umhlaba wonke bathandaze ngamandla, bathole ithuba lokuzila umkhuhlane lo uzuye ulahleke.
Unkosikazi Happy Mshado, esinye njalo isakhamuzi seNsindi, uthi lanqabe lesifiso sokuthakazelela ilanga lekhisimusi imali yasilela.
Hayi, ikhisimusi siyayibona sibili, sifisa ukubana siyithakazelele kuhle, sijabule njengayo yonke iminyaka nje. Kodwa dubuyilonolo nje ukorona ukuthi izimali kazikho, imali ziyesabeka lokuthi sizibambe. Abanye sesisesaba ngayo ikorona leyo, ukuthi ungabona imali tu mhlawumbe sembamba yini ikorona. Ngokubana kulokunye okusitshotelayo dathi sibe labo sanitizer ukuthi singabamba leyani isanitizer, sesithole ukubamba lezi zimali, sigcina sesingale mali sesiyesaba loba ifike phambi kobuso bami.
Umnumzana Mbereki Nuku layo khala ngodubo olufanayo esithi impahla ezitolo kazisathengeki ngenxa yemtengo ephezulu.
Ikhisimusi sizayithakazelela njengokuthi ivele lilanga lithakazelelwayo, kodwa zona izinto zakhona ziyaba zivele zitholakale nje, especially abantwana sesizele silabantwana, kuzaba nzima ukuthi badingele khona okuncane ukuthi bathole ukuthi bazithokozise ngakho okokugqoka sikhulume ngakho uvelele kusongaphendlu kwabazi ethu, akusakwaniseki. West le gciwane lokhu besikuthatha ikhotama ukuthi adobe igqoke ezindala sokwavalwa, okunye kwakhona akusavumela ama-flea market obekuthengeka, akusakhulumeki, ukusenza impilo ibe nzima ngamandla.
Lanxa iningi lezakhamizi lisithi lithwele amagabha avuzayo, umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko ngomvulo uthe umnotho welizwe uyathuthuka, njalo lokhu sokudala ukuthi intengo yempahla ingadlali iqonga amahlayana. Kusenjalo ukhansila ka-Ward 17 eBhengo umnumzana Ephraim John Ngati usekhuthaze izakhamizi zeGwanda South ukuthi ziqwayise izihlobo ezangena elizweni ngokungekho emthethweni zivela emazweni abalisele South Africa leBotswana ukuthi ziyehlolwa igciwane le-coronavirus phambilini kokuthi zamukelwe emakhaya ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwaleli gciwane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyani kababikele masinya nxa umuntu ethe wafika, umntwana ethe wafika ekhaya sengingahlali laye, ayibonakala ahlolwe mhlawumbe angahlangani nabo, engingahlangani nabanye abantu abaningi. Lokhu sikhankasa lakathesi nomkhokheli bezigaba ukuthi abadala bangakhwelisiswayo ukubona abantu ababo bebuya bethwele into edliwayo, basebekhohlwa ngempilo zabo labantu ababo labazukulu babo.
Sebedlula inkulungwane eyodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeleng South, kula bagulayo kwamanje abaphose befika amakhulu amathathu 289. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ngube.